uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhlelweni ezingazona lezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu-ke lekutholeni indaba zempuphu. Zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba abavisa izinto engamta zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucasha ngomunwe. Engikutshoyo nango ehleleni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha komlayo njengoba sikhangele uhlelo lolube lubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangkona phuze ukuthi bonke ngabebandla ele-NDC. So ungakhangela-ke uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then usuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khonaphana kube sosuka kuphici ngitsho even la indaba eyempuphu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonali bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwane kuvunyelwane kutshengiswane ngoba izakhamizi yizo ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebeya lolo hlelo abangaluconsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into ebengiyifisayo ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingwebandla elezanu-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla lezanu-PF labana abangasobo bebandla lezanu-PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinso sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa sokuqakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hhayi la asikubambeni siyona lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into yethu iyathutha.